Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 2 kumabasa 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende kumele afundise abantu ngezingozi ze-COVID-19.
Amapolisa axwayisa uzulu ukuthi elandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngaleli kefu lephasika eliqala namuhla.
Imali athena uzawanika nxa ubhathaniswa lamadola emelika posa ngamadola angamakhulu amabili alamachuma esithupha lesithupha, $266 kuphela.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike kuleli nyakenye balokhe besedlula kancane inkulungwane elengxenye 1523. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,896. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-coronavirus likhwelela yaku 87,791 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 10,796 izolo. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku-17,516 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 2,631. Kusenjalo, amapolisa asexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokugcweleyo ikakhulu ngekhefu lephasika eliqala namuhla. Athi abazatholakala besephula iziqondiso lezi ezigoqela esokugqoka amamaski lokungabuthani bazabotshwa. Embikweni awethu leyizolo, amapolisa aqonqosele njalo abathengisa utshwala ukuthi bengalokothi bevule amabhizimusi abo. Athe abafunda behlala ezikolo akumelanga baye emakhaya, kanti labethekelela ilizwe kumele belandele iziqondiso ezisanda kumenyezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda.
Akulanto embi ngesixwayiso lesabasenzayo, kodwa okubi kakhulu yikuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani, hayi ukuhlala sithwalelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjengazo nalezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayo bekuma roadblock babe sebethatha amachance ke ayisixwayiso leso esethuselayo ezokuthi badizise ke abantu. Uzathola ukuthi abantu abanye abazahamba abantu lapha abakhona kodwa sebehamba bekhishwa izimali emgwaqweni, into eyaziwayo yonke lasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa emaroadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje babe sebethola amachance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okungejana labantu abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiye ezijeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19 akula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo njalo labanye abasezikolo zemaboarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli lephasi
usisimo kasikho olula sesekusigaba sisithina i-new normal ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi lanxa kumnandi sibili ukuvakatshelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane sibe ngu-5,000 kodwa kade sikasenilisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima kodwa ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sikwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani ungaba lomzali ohlale ethwele ugodo ehlale ethwele istrobe kuphele sethusela abantu abantwana kabakhululeki ekhaya
lo ngumfundisi Angliston Isibanda Inhlanganiso yababalisi ezimtha ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolesibili ngeviki ezayo kulandela ukwehluleka kukahulumende ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo emhlanganweni oqhutshwe izolo. Inhlanganiso le yethu le umbiko ixwayisa amalunga ayo ukuthi kuzamele afundise ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela andubana yengezelelwe iholo. Kunkulumo ezenziwe nguhulumende le-Apex Council eyiyo emela izisebenzi zakhe, uhulumende uthe uyenelisa kuphela ukwengezelela izisebenzi iholo ukuze othola imali ephansi ahole imali elingana le-$199 kusukela linyanga kuthi ngontulikazi yengezwe iye ku-$243. Kodwa izisebenzi zithi zifuna ukuholiswa imali ephezu kwe-$500. Ababalisi abangamalunga ezinye inhlanganiso lawo abikwa ezathatha amanyathelo afanayo. Sixoxele siphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uze engathi kaphethe lutho nakuthena uzakupha ababalisi kuphela i-25% osokungangokuthi imali athena uzabanika nxa kubhathaniswa lamadola emelika phosa ngamadola angama-200 alamachuma esithupha lesithupha i-$266 kuphela. Pho-ke ngempilo yalamhlanje kayisiyomali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke. Yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni ngekela phela ababalisi baphumule labo bangazi basebenza. Lo ungumkhumbulo wawuvele ulethwe ngababalisi ngaphambilini kanti babetshilwe ababalisi ukuthi bona kabafuni ukuya emsebenzini sabancenga sabacela ukuthi kabanike ithuba kungxoxo eziza kuba khona. Nanzi-ke ingxoxo zalamhlanje zibe yize nje kuphela lokhu sokuze kwaletha-ke ukucunuka okukhulu enhliziyweni zababalisi.
Lifuna malini kahle kahle?
Lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozaba ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kuma-500 lamadola angama-40 ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi ungathi into yayizanceda phakathi yayisesula iholo lababalisi labenza basala bengabayanga sithe sesixoxisana la ngathi sina sibuyisele lapho sasikhona ngo-2018 ukwenzela ukuthi siqale khonapho sisiya phambili ukuthuthukisa iholo lababalisi yikho abesithembise khona kumnyaka ophelileyo sokuze kwafika inyanga kambimbitho leyaphela sesingena kumabasa nje elokhe uhulumende ezilingana yikho ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo okwamanje ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono
umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi izimta Ibandla leMDC Alliance selisole ukufunyanwa kwelunga lalo umnumzana Makomborero Arusivishe elamacala abalisa elokuphehla udlakela kanye lelokwala ukubotshwa. Uaruzivishe utholakale lamacala la inkantolo kamantshi kuthange njalo usemelele ukugwetshwa ngolwesibili. Igqwetha lakhe lithi ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamachumi amabili. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukusolile kakhulu lokhu.
Sibuhlungu ngoba konke lokhu kuthusela olutsha ukuthi bangaphatheki embusweni noma ukukhankasela izinto ezinhle. Makhumbulelo sikuthiwa sebotshiwe sezuzakale lecala. Hatshi siza aphila phezulu ngoba sibona ngani umuntu wonke ule mvumo yokutshengisela kazange bidlize lutho ukutshengisele esithi yena ufuna imithetho ese-constitution kube le-due process kulandelo asilocala ngalokho mahlabe zulu amajele eZimbabwe ngokubona kwethu azagcwala ezephuphume ngoba abantu sebekubonile ukuthi bazama ukuthuselwa ukwenzela ukuthi bengakhampeni bengarejisti as voters baphonga ukukhalala kwenzele ukuthi izanu phefu labangani babo isikhothamathe badeclare i-one party state.
Lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa kodwa uhulumende uthi abantu nxa besephula umthetho kumele babotshwe bagwetshwe ngakho akulalutho olubi olwenziwe ngumthethwandaba.
Sakutsho kudala ukuthi imithethwandaba iyosetshenziswa ngama-dictators intando bayiphikiswa. USmith lobabhosa labo-Hitler babasebenzisa imithethwandaba babethi bangabopha umuntu uthekula noma i-freedom fighter bamthathe bamkhambise umthethwandaba umthethwandaba uhlufaka umthetho ukuthi kagunywe. Yikho-ke imithethwandaba yonale yiyo esetshenziswa amanyala njalo yibo abazaba accountable ngezikhathi ezizayo ngoba abasalandeli isisekelo sombuso osipheleleyo. Siyakwazi ukuthi ojaji laba sebe baphiwa amaplazi baphiwa imhlaba benzelwa abanye bapromotwa bengakhwalifayanga yikho-ke basebenzela ibandla lezanu hatshi abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi imithethwandaba isebenza imele izanu PF. Ngilizakhumbula udaba esilethu lelelo nanyakenye olomlingisi wamadrama uSibanjana Junior olokusungula kwakhe isikolo sokufundisa abantwana imisebenzi yezandla egoqela ukubumba izithombe ngomdaka kombimba ePlumtree. Isikolo lesi saziwa ngokuthi yizama impilo Recreation Center. Lanxa usamkhulu umsebenzi wokusakha uSpanda uthi ulomcimbi wokupha abantwana abaphumelele ezifundweni zabo ngomvulo.
Sizoba sile msebenzi wokunika abantwana imihlomelo kumbe ngithi ama trophies lama certificates njengokuba langake ngabuya ngakhuluma ngokuthi ngilabantwana engibafundisayo iart and craft lezomgido konke konke ngelanga langezi 5 enyangeni ka April siyabe sibanika abantwana kushukuthi ngikhuluma nje kune sponsor esethe sakhipha isandla ngesilungu abakhuluma ngakho bethi i good samaritan kunabantu nama omama lamadoda bathe bebona umsebenzi owenziwa ngabantwana bakujabulela khonoko
kulezi phathamandla ezizabe zikhona yini
sinxuse abantu abafana lwabo MP MP webulilima West no baba MP webulilima East ephinde futhi abe ngu-minister we tourism labe Ministry of Arts ngabantu afuzele bekhona labe Art Gallery of Zimbabwe bafuzele bekhona so ngumcimbi impelo zabo omkhulu kakhulu uyabuye thekelelwe izikhulu ezivela kuhulumende indawo lesi yabasikiyo kukombimba isikolo sizama ukuvusa isikolo esemsebenzi yezandla esibizwa ngezama impilo recreation center khona laphana kombimba esifuze kusibe khona nxa kungabe izinto zihambe kahle singathola abantu abafuna ukusincedisa abantu abafuna ukusincedisa lilakho ukubana lingithinte kunumber zami lezi eze WhatsApp zithi +27603862920 ma ufuna ukungithinta ecingweni mangingapha eGoli uthi +27788388083.
Usbanjana Junior ngumlingisi osungule isikolo sezama impilo recreation center kombimba ePlumtree. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende seyale ukwamukela isicelo sezikolo ezizimeleyo esokuthi zivalwe okwamaviki amathathu. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzathenga amajekiseni okuvikela iCoronavirus ayisigidi ngenyanga ngenyanga. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
MDC salibonani lonke balaleli beStudio 7. Ngiyabonga kakhulu lami imbono engiyizwa ikhulunywa abantu. Lami ngithanda ukulalela nje imbono ngoba ngila iradio. Ngisendela ngomunye nje umngani wami othanda ukungisendela lezi zinto enyabe ngizizwa zikhulunywa ku MDC ku Studio 7. Into engiphakula la yiwani. Ngiyezwa amaNdebele kakhulu thina amaNdebele sithanda ukuthi abantu besishoneni abantu besishoneni hayi asikho. Asikho singabazondi amashona ngoba amashona ashiwo wonke akhuluma kubi ngathi. Thina amaNdebele kasibamba nendawo amashona ukwenzela ukuthi nxa livotelwa livotelwe kahle. Fanana uThangirai sesekhona uThangirai wayebamba amaNdebele wabamba lamashona. UThangirai khona izinto zazihamba ngendlela eqondileyo. Kanti singakhayela iMDC kahle kahle ilama president amangaki. Abasafuni laba abantu ukukhola abantu. Sebezinothisa bona ngemali abayiphiwayo yilaba ababaphi imali ukuthi bavotise abantu. So nxa kungenziwanga lokhu ukuthi bavotise abantu baza kudla imali bayidla imali iziphele izanu angaki iziphele nanzelelani buyelani livotele umuntu oyi-1 ozabamba isizwe sonke esamaNdebele lesamashona ukwenzela ukuthi izanu iphume lingake lize liyikhiphe izanu ilamasotsha ilamapholisa ilani kodwa lina kungaba nomuntu owenza kuhle obathandayo lani bantu be-MDC vukani esikhundleni njengomvundla hhayi ukuthanda lokho lalokho likuzanu liphumile likule alikhanya uthi lenzani hayi vukani 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 madoda kusile ngoba la khathi esilizathi lifuna ukuvotelwa lizaba ngamaphatha amangaki lini lodo namhla kulabo umthakazi kulabo bani bani akusakhanya ukuthi indlela ezimbagwe yiye lifunayo yipi.
Siyabonga siyabonga basakazi abahle ngokusethulela indaba ezinhle ngokwenzakala especially emhlubulweni wangakithi ngapha emathibheleleni komthwakazi. Siyajabula kakhulu basakazi bethu abahle libambe njalo. Mina ngikhuluma lapha ngiseBotswana ngukhaimon du abantu laba umnankagwa le gqupu yakhe laba hayi bakhanya hayi abayenzi kuhle abayenzi kuhle sibili indawo yabo lawa ekuground bazama ukuyigqibela ngaphansi kwekhapeti asuze sivume thina asuze sivume vele asisavumi lokhu hayi into lezo ababeziyenza berobhana bebodwa okwakhathesi hayi sithi wo ake membijana indaba ekuground sesifuna iqale phansi silayi MRP vele siyayisekela okuzwayo vele asibuyele emuva lapha kusase kufezi 1 nxa sesingena kufezi 2 kuyabe sokukhanya ukuthi hayi umnankagwa siyabe sesimfuna sikuthi esichazile ebuye sitshele ukuthi wayebabulalelana abantu asingeke sibuyele emuva sibili ngabantu bakithi ababulawa maharahara abanye sikhathi sasifundanga ngenxa yabomnankagwa besenza into zabo ezingela ngqondo abantu bengabantu sibili khathi esibe bebhizi besitshela ngeunit besitshela ngokhokho kuyinto okungelancedo lokho kuthiwa yi-NPC kumbe kuthiwa yi-National Reconciliation lo akusibiseli lutho lokho vele akusoze kubisa abantu lapha abantu ababelahlela emgodini sikhangele uyadlala umuntu lo siyabafuna abantu lapha hayi njalo futhi laba abotshweyo lapha ngaphangisa bayekele laba abantu laba abantu bethu laba ababophi ababotshweyo lapha ngabakhulule vele sibafuna bephandle lokho ukuthi bazazama ukusincindezela ukuthi singakhulumi inkani sibili kuyadlula ilanga liyafika ilanga labona laba lokho ababebhizona amapholisa la athinywe lawo ngesikhathi sizayiba bengenile khona lapho phakathi kuyona leyilokhu zenu umlona lo mgodi walo abakiwo la madoda hayi vuka mthwakazi vuka singapheli namandla bathwakazi abahle hayi ngiyalibonga basakazi bethu
salubonani Studio 7 linjani nonke ngiyawuthanda umsakazo lo mina uFidelis. Kodwa ngikhuluma ngiseJohannesburg. Ngiyayithanda ukulalela abantu nxa bayepha befaka imibono kakhulu. Kule ndaba yokuthi thina amaNdebele ngapha siyalwisa amashona, sithi amashona arong kumbe i-MDC i-right. Nxa ngikhangela kusesolothwangirayi i-MDC yayibambane kakhulu. Ngingakhangela manje sokuvukile i-MDC isilama president amaningi ukuthi ingadlala ingakivuki ngoba lami nginje mina ngibenguzani but ngingakhangela ukuthi i-MDC ibi-right bizosivusela umnotho welizwe. So dingani umuntu wani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Botswana ongumgcini sihlalo njalo weSADC umnumzana Mokwesi Masisi uthi umanyano lo uzathatha amanyathelo okulwisana labahlamuki besimuslim abedlulise amalawulo kwele Mozambique. Inkantolo yakwele Hong Kong ifumane abalwela amalungelo oluntu abayisikhombisa vela macala okuqoqa ukutshengisela ngaphandle komthetho. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Owesifazana owayethandana loNsundu owabulawa lipholisa elimhlophe uGeorge Floyd labasebenza kwezempilakahle amaparamedics kanye lomunye owayelipholisa ngabanye babantu abaphe ubufakazi izolo ekuthethweni kwecala lokubulawa kukaFloyd. Owayethandana loFloyd lo utshele inkantolo ukuthi uMui wayengumuntu olungileyo. Uthe bobabili babehlutshwa njengomkhuba wokusebenzisa izidakamizwa. Owayelipholisa osanda kutshiya umsebenzi yena uthe umsolwa uDerek Chauvin wayemele esuse idolo lakhe entanyeni kaFloyd lapho engasamlwisi. Omunye wamaparamedics ayiwo afika kuqala nge-ambulensi utshele umthethwandaba ukuthi bathola uFloyd evele esefile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamoya uGeorge Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi, kanti ke nxa sikhangelisisa lapha ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ukungenzi kahle lapha ngamapholisa okufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe, hayi ngendlela abaphatha ngayo, ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha. Kanti ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngabakubonayo bayatsho mpela ukuthi hayi cha, amapholisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd, noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lo mnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa, ungathi baluphethe njani lolu daba?
Nxa sikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChauvin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kaGeorge Floyd, ngibona ngathi bayazama zonke indlela ukuza nezizathu ezingelasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola ele cala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti ke amagqwetha ayiwamela uGeorge Floyd lemuli yakhe siyabona ukuthi impela beza lembono kumbe ngathi nje ama points angathi alesisindo kakhulu njalo phinda futhi asekelwe ubufakazi esibona ulethwa ngabantu lapha. Kanti ke futhi sonke sabona emapikitheni lapha umnumzana uGeorge Floyd ebhubha kwakusobala ukuthi impela kwabakhona mhlawumbe ngathi ibuchapa ekuphatheni omunye umuntu okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle kumbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo uzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi umyekele lo muntu, kodwa sibona ngathi benza inkani kwaze kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChauvin onguye othe sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd ngaphandle nje noma i-system. Siyayibona ukuthi esikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu ngoba iyasuka isekele abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama.
Umnumzana Gary Twala Jackson ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaGeorge Floyd. Kwezemidlalo, abalandeli beHighlanders bathi bakhangelele ukuthi inkokheli yaleli qembu entsha ilethe inguquko. Abakhokheli laba nguJohn Fesbanda ongumgcinisihlalo loMorgan Dube ongunobhala weqembu. Sibuze ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuthi ubona bewuqhuba njani umsebenzi.
Ngibona bobathathu lomunye okhethwe ukuba yi-committee member umgcini mafu kanye lalaba ababili akade bevele bekhona u-treasurer uDonald Ndebele kanye lo-vice chairman uModern Ngwenya kubanika ithuba elihle elokubana besukumise iqembu le-Highlanders bezame ukulifaka ebangeni elingaphezulu. Uzakhumbula ukubana iqembu le-Highlanders licine ukuthatha isicoco se-league title 2006. Ngibona balomlando omkhulu wokubana enkundleni bezame ukuyenza ukubana iqembu le-Highlanders libuyele kwampana libe ngama-league champions.
Umuzi wethu Hatebe uhlaziya ezemidlalo. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngekhefu lePasika eliqala namuhla. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.